ujubo lomanzi kobulawayo luya luqhubeka ngenxa yokusilela kwezulu kanye nembambeko ezingapheliyo ekuletheni amanzi avela edamu lemtshabezi kuleli dolobho. Ikhisimusi yalonyaka iza ngesikhathi izakhamizi zakobulawayo zithola amanzi kabili kumbe kathathu ngeviki. Ukuhamba kwamanzi kwaqala ngontulikazi ehamba kwelanga elilodwa kwalandela amabili amathathu kwaze kwafika emalangeni amane, okuyikho kwenzakalayo khathesi. Umthetho wamazwe omhlaba i-international law ithi ukuthola amanzi ahlanzekileyo eneleyo lilungelo lomuntu wonke, kodwa lokhu sokwaba liphupho nje endaweni eziningi zelizwe. Uhlangothi olukhangela amalungelo abantwana kumanyano wamazwe omhlaba i-United Nations Children's Fund i-UNICEF ithi kuzo zonke indawo lapho kuswelakala amanzi, lolu dubo luthwalwa ngabesifazana lamantombazana, okuyibo abalomlando wokuthi wadinga phezu kwemisebenzi abaveleyo ekhangelene layo. Unkosikazi Thelma Dube oyisakhamuzi uthi kazi ukuthi uzakwenzani ngelanga lekhisimusi ngoba kunzima ukuzikholisisa kuphekwe ezivela emlonyeni kungela manzi endlini, ikakhulu ezambuzi. Uthi uhlalele evalweni ukuthi abantwana balakho kungenwa yimikhuhlane angenza idili lekhisimusi njengeminyaka yonke khona kungela manzi endlini.
Sesabela abantwana bethu ukuthi kwesinye isikhathi bangagcina sebesiliba lemikhuhlane yokuhuda kumbe bagcine imuli yonke njalo isiphethwe yimikhuhlane yesihudo, ngoba siyacabanga ukuthi sike saba lemikhuhlane yekholera ngagcina sokusenzakala njalo.
Ujube uthi themba lakhe lokuthi imuli yakhe ithokoze ngaleli khefu lisekuthini ikhansili yenelise kuthola amanzi avela edamu lemtshabezi ngesikhathi kumbe kube lamanye amasu angenza ukuthi idolobho libe lamanzi ngelanga lekhisimusi. Kodwa lokhu
kunjalo besithi kumbe amadamu lawa amanye angakasebenzi ngavulwa lawa asebenzi kwenzela ukuthi abantu bakobulawayo bathole amanzi masinyane, ngoba lesi isikhathi esikuso isikhathi esibuhlungu. Uyathi ngapho usemsebenzini ngapho ucabanga ukuthi ubuye uzokha amanzi ubilise amanzi kwenzela ukuthi imuli yakho ingangenwa yimikhuhlane.
Osakhulayo unkosazana Petronella Nyoni ugcizelele ngodaba lwamanzi osolukhathazeya besifazana abaningi esithi bavele ikhefu kabalibone abesifazana ngoba umsebenzi wabo usuyengezwe luhlupho lwamanzi lamandla kagetsi. Uthi emaphandleni kuba ngcono ngoba vele kulezambuzi ezingadingi manzi.
Ya, ukuhamba kwamanzi kuyiproblem iholiday khathesi, but uyabafica bedinga amanzi the whole day and labo mama bayathwala nzima for ukuwatsha uyi ukuthi kuhlanzeke vele lama toilet kunzima.
Unkosikazi Thembelihle Siwela olilunga lekomiti yezakhamizi Bulawayo Progressive Residents Association uthi phezu kodaba lwamanzi kulodaba lwamandla kagetsi lalo olubadlisa imbuya ngoluthi. Uthi akula kuphumula ngaleli khefu ngoba nxa wonke umuntu ethe gwaqa endlini sokungumsebenzi wabesifazana ukuthi bayetheza inkuni njalo baye kukha amanzi ukuthi amanye amalunga emuli abelakho ukuhlala endlini.
Esikunanzelelayo ukuthi izakhamizi ziyahlukuluzeka kakhulu nge-service delivery. Yokuswelekala kwamagetsi thina omama siba-affected ukwedlula obaba, ngoba ithe silomlando ukuthi ufanele sedinge inkuni sibone ukuthi kuphekiwe kudliwe. And even in terms of isuwa kungaba lama-best pipe ithi siklina ama-toilet akula protective clothing akulani, so sigcina siba le mkhuhlane.
Usiwela wengeze esithi lumnyaka ubenzima kwabesifazana ngoba le mali ayikho. Uthi iningi labesifazane liziphilisa ngokuthengithengisa ligoqe izandla ngoba amapholisa kamunicipal lawo ebebathwalise nzima ebagxotha ebathathela impahla, kungakho akwaziwa ukuthi leli khefu lizaphathwa njani abesifazane bengela okokupha imuli.
Silabantu abazamayo ukuthi bazithengisela bona amatamatisi abo bawote, but sizathola ukuthi amapholisa wona lafanele asiprotect bayabuya bazababopha ngabala ama-force numbers lokuthi uzathi mbotshwe mbani nithathelwe mbani istaff sam. So konke khonokuyana kuyasihlukuluza njengabomama and kugcina as if at the end of the day sokungathiwa thina kasilabantu sibili abasimeleyo, kakusila muntu osikhangeleyo esinakekelayo.
Izolo ikhisimusi bekulilanga lapho ontanga abadla bancinde izandla batshone bebhoda bececile, kodwa lonyaka iningi ikakhulu amantombazana ayethona egangeni etheza kumbe bemile ezibhoraneni ukuthi elabo ithuba lifike badingele imuli amanzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Smanda.